Singathi kodwa sekulakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ungonaka le Zimbabwe kumele zidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akuthile ngakhona khona ngamashiya
kulamanye amazwe azathukisana ezikeseyile kodwa sekuzele imihlangano eminingi njalo ngohulumende yena ohulumende sesiqalile ukulungisa ama-settlement yikho sabhalulekha sathi hhayi ngiyabona ke imisebenzi siqalile nazi imingadi esizwe ngohulumende engithi ukuthi umsebenzi uzenziwa so sicela ukudlalela kwezimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicela ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona okwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo ethathi libhalelwe iphalamende elithi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namusha sibabhalele incwadi izolo sathi asenelisi ukubuya ukuthixoxe ngodwa lolu daba sicela ukuthi ilanga lolu daba lidlulisele phambili.